between any vaccinated level of communion. And then the Hati, who remember, who set aside 100 million, who to Zatina and the Venere vaccine on a day. So, Mark Lidam, Twala de Layo, who's a little boy, I'm a vaccination, a vaccinated one too.
Elingathi uhulumende oluphethe kuhle yini uhlelo lolo olokwaba I
yokuphethe kuhle iplan yangoni rollout plan right kakhulu sizakhela phambili sesisola imali kodwa kwakhathesi iplan right rollout plan right kakhulu
ye njengodokotela uyayithemba yini ivaccine leyi ukuthi ngempela ilungile
mina ngiyayithemba ivaccine evele ina ngoba ilizwe elingazange lingene ku-second phase le eye-corona yi-China yodwa ukuyikuye ukuthi yiwo abaqalisile ukuvikela ukuthi yena ku-second phase esingene sonke bona bangelana so kukhona uku-right abakwenzayo yikho u-right mina ngiyethemba le medicine control eZimbabwe ngoba yiyo ebalidethi i-Africa yonke yiyo kuthiwa i-respect of the art technology in that respect so ngithemba kakhulu i-medicine control yeZimbabwe ngoba i-certified nge-WHO
sesibuya ke ku-committee yedale lephalamende lapho ngumgcini sihlalo khona kuyini katheseli yake likuhlafuni ukuthi uhulumende akwenze kulwisaneni laleli gciwane sesikhangele ezinye njalo inhlelo
uthelo sokusenzakala emalokishini indawo eziningi asekuthestwa mahara and igciwane i-covid yangokwayo isuke isile kakhulu eZimbabwe okuphela i-something new cases that's really nothing.
Njengodokotela ungabaxwayisa uthini abantu